si kangile ukubana ke siye campaigna singela ke ukuhlukunyezwa njalo ukubana abantu ke bazavota ngenxa yokubana abantu bakhangele ukubana kube le nguquko ke ikakhulu ke emaphandleni ke esikhangelela ukubana ke sizawina amanye njengoba ke sawina ukhetho odlulileyo manje manje ke eChipinge naseCaripa sosa besikhamba njalo kuyabonga abantu ke eCaripa siyebonga abantu eChipinge abasivotelayo sikhangelela ukubana singawina ke ebulilima lasegokhwe ke siqhubekele phambili ukubana siyebonga abantu ke ngokuma njalo lokukhetha ke ukubana elizweni kube le nguquko.
Nxa nguthole kuhle uthi lizaba le mihlangano yebulilima ngempelasonto iyabe ingaphi kahle kahle njalo kuyabe kulobani?
Ebulilima ke sizadiploya ke ama-champions ethu ke aphezulu ke i-organizing izabe khona ngale kuzabe kulabakhokheli abafana labo Professor Washman Ncube ke kuzabe kulabantu bedalela ephalamende ke abaningi azabe bekhona ke bephusha umkhankaso njalo ke egokhwe umongameli uzahamba khona ke ukubana ke ekhankasa njalo ke lokulungiselela ukhetho lethu ngeviki ke ezayo ke so silamalungiselela ukubana ke umkhankaso wethu ke uhambe kuhle.
Bengaba khona mhlawumbe abangakuboniyo ukuqakatheka kokuvota kuma-by-elections lawa ikakhulu awamakhansila ungathi aqakatheke kanganani?
Sikhuthaza abantu kakhulu ke ku-ward 1 ebulilima ukubana ke bephume ngobuningi babo ngenxa yokubana ama-by-election ke asonzisa kuphela kodwa ke asincedise ukubana siqale ke amalungu okuqala ukuyafoma uhulumende ngenxa yokubana kufanele ukuthi sibe siwine phasi ukubana sikwanisa ukulungisa izinto zekhansilini xa singalungisanga kumongameli, asikwanisa ukulungisa izinto kumongameli phezulu kupresidensi singalungisanga singaqinanga kumakhansili. So kuqakathekile ukubana bevote. Okwesithathu njalo kuqakathekile ukubana ke abantu ke bezwisise ukubana ama-by-election lawa aqakathekile ukutshengisa ukubana inhlanganiso yethu inhlanganiso yabantu iqinile njalo ilokusekelwa kwabantu. So sikhuthaza abantu egokhwe kabuyuni, sikhuthaza abantu ke ebulilima ukubana bephume ngobuningi babo njalo abadala labazali obhuti labosisi abangaphandle kwelizwe kubo South Africa labanye abalehlobo ke ebulilima lasegokhwe ukubana befone bekhuthaza abantu ukubana bephume ngobuningi bevota njalo bevotele ke inguquko ngenxa yokubana amakhandidethi ethu ungabona ngamakhandidethi avela emphakathini yabasinika abantu ngenhlelo yethu esithi i-consensus candidate selection ukubana ke sibe labantu abavela ebantwini.